Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende usevuselela inhlelo zokulima ngokuthelezela ezi-irrigation elizweni ngenhloso yokugcwalisa iziphala zelizwe. Umqondisi we-Agritex eMathebeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, uthi insimu ezizahlanyelwa ingqoloyi lokhe zilomumbu njalo kusasemanzi abakaqedi ukuvuna.
Abalimi abalima ingqoloyi, abalimi abalima bengokuthelezela. Ngakho sikhangelele ukuthi labo balingani nanzelela sizafika ngaphezu kwe-650 hectares esizayihlanyela ingqoloyi. Insimu ezizangena ingqoloyi zilomumbu kathesi. Umumbu lo usuvuthiwe ubuningi bawo, kodwa ngenxa yokuthi izulu beline kakhulu ukoma emasimini ngani kusasalele muva, kutsho ukuthi kuzasidonsa ithubanyana ukuthi siwukhiphe wonke umumbu osemasimini.
Uqhubeke ethi abalima ngokuthelezela eBhinga labo bazatholiswa inhlanyelo, umvundiso lakho konke okudingakalayo ekuhlanyeleni ingqoloyi.
Singakuphela nalinyanga siyabe sesihlanyela. Uhlelo lwabaningi abalimi bazangena kulwalolu lukahulumente oluphathisa ngenhlanyelo, luphathise ngemvundiso kanye lendlela zokulima. Ama-irrigation schemes zipho wonke ase Inga lelubane azaba lendima yengqoloyi. Kube sokusithi-ke lama commercial farmers labanye abalimi ngabe kuvile mbuzi, kodwa sikhangelele ukuthi hayi sizasifaka isilimo sengqoloyi. Sikhangelele ukuthi kusiyaphelakaluwa esibiyo kule ndima ethile ezabe siqalile ukuhlanyela.
Wengeze ethi abalimi bamapulazi amancane amakhulu labasemaphandleni bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka.
Ngoba besesiphambili ngamalungiselelo enhlanyelo sikhona, kayikeneli imfundiso sikhona, kodwa ukeneli, kodwa sikhangele ukuthi kusiyaphela inyanga konke kuyabe sokulungele. Khathesi njengoba sitsho ukuthi sikhangelela ama-irrigation schemes, angithi bangena beliqhulu abama-irrigation schemes, siyo sesiba nabangena umuntu nomuntu ngeplazi lakhe. Phose ekuvisi labalimi abane, kube sokusithi ubuningi babalimi bazabe sebukuza kodwa belendawo ezincane, kodwa silamaplazi azabe fala indima ezinkulu.
Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebeke bayekela ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima bokusilela kwezulu, intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe, okubangele ukwehla kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kahle kwezulu. Ingcwethi zisithi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.